Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyelilunga le-MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kulemibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le-MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela uMnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo uMnumzana Blessing Chebundo, umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe uNkosazana Memories Banda. UMnumzana Munkombwe oleminyaka engama-45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7, uMnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angawona eZimbabwe kulesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa-ke linyilanga uzathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lonazibani sebaphendukelana njalo. Kuliqiniso ukuthi zenkoto izanu P F yenze there, but abantwana benja kababona ilanga elilodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi, nami kulokunye engikubukayo ungaso necessary ukuthi ngokukhulume ku-media, but njengomuntu eZimbabweni amamuhepthi ziya-leadership yendiphela.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo ukuyafana ukuthi ngithi wena indaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulokwenza ku-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina wathi amsayi ukuthi sekunesikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akula nto engiyi-achivileyo opposition politics. Ngiyaphikisa njengoba ngikhona inkonzi So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kube kunye oyikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government ngono ngihambe phansi kombuso kaBaba uMnangagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimbabwe uyavumelana lami ukuthi sekunzibuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition sebelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics
siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla leZANU PF bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu uthini ngalokho
ukuthi abantu batho njalo but ungakhayela ubaba uMnangagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo ngike nobakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubaba uMnangagwa lapha khona simncedisenane lapho esisuka ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition sisebenzelayo ubaba uMnangagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesikhathi awuzuzi lokho beliwuzuze
sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapha
namuhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba uba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU athi kumele ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe le 5 years eyimemba lami I'll be patient up to the right time.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU PF ose wayelilunga lebandla leMDCT ose kuZANU PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli inyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapha. Izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa lamakhiwa. Bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini bengayi, abalazo ezinye indawo zokuhlala. Bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhatshi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugada esemsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiPhalamende eSouth Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badeport. So yikho lokho esikuphakamisayo thina ukuthi silezisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10 nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho twesihambise khona unyango wezangaphakathi engathi wasenzini i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona. Lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha layo laphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration. Iphepha lelo lananzelela ukuthi abantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota banabantwana ababafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi eba ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumele nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukhompasetha ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Lo-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kwiminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imoto esasitshela ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezininge ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimoto aziqalisa ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoto le esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuka kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khona pha. Sananze yafuthi ukuthi akhona futhi ama-bays ama-vendors afakiwe la akhona phana but eqinisweni kubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimoto azithwala endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabi khona ekubana bagange bethuba ethwala abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla ehla ngoba imota sezithwala abantu laphana yikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi i-bus terminus lendawo ama vendors asoze sithi thina laphana kusayimole asiyo liyane sasikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa i-mall njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendule lo kwalesi sikhathi ngoba siyananze ukuthi sibe sibala eZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa nxa sokufakelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so ke ungananzela ukuthi khona osokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubone ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebeyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besitayivula igodini abantu bagcobana ngalezo zimoto imota zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili i-bus terminus kumbe imithobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isukade bekukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khonapo nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswa ngezinye sibili ezikhanye ngibone kwezindawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima usingathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwane sikubonayo kuyi-bus rank lamabheys lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo mall izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hayi asitshengisi ukuthi i-mall silaba layo masiya nxa singaba layo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzaka singayiboni engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe i-mall izaba khona ngoba labantu abaningi ayisithi kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least abjobe isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Hello student linjani masebenza baka student baka student 7 ayajabula nge news elizibalayo elizibalaka kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga usithe usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trips eka sengezo chabanga ukuthi yaphindi bekhona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumelizana kube sekhulumela yipi kodwa thengisile lizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalwane uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehamba emathebeleni ebona abantu egijime bemgijimise lwaso umuntu lo kaso umuntu ayiqala mbingelela umama umampala uviolet impala ozalwe embembezi iyozalwa kompala umntwana msuseni mbingelele labafowethu abasetata africa mbingelele labafowethu abasejohannesburg ingucornelius ndlovu ndlala evillage 26 nendlovu evillage 26
Studio 7 ngingelele ku Studio 7 ya wona uchabang lo khaliphani phugeni wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izano ke silempande ezidlula lezi ebilazo ngoba ushamisa wayevele esemshake wayeshekisile izano izano vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya ayiqede uchamisa nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo chabang bevusa izano vele misisifele nje zani hayi sengezo chabangu hayi liyayimotsha iZimbabwe ihluphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi liyayimotsha iZimbabwe shem yena lokwadleni kufuna selikutholile ke izanu ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sezohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izanu ayijabule impela izanu ngoba iyashuyisiwinile kambe izincintisela ihamba yodwa kambe izijayela ihlombe izanu hayi kuzophelela phi lokho kwezanu kodwa kuko kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo eZimbabwe
ehlalibonani basekazi Studio 7 ngali njani lonke hayi mina nyaphila ngicela basakazwe ka Studio 7 ke libali audio yami like fika kuChabangu bo hayi uChabangu sokusobala ukubana client leZANU-PF isipororo seZANU-PF angeke ngitshele ukubana uChabangu wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali ayisibo bafunwa ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezivuze khona ukuthi behle bebonte uChabangu lo isipororo seZANU-PF and futhi uChabangu ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uChabangu noma uhamba ngapi noma usiye etoilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebeleleni
ngibingelele kubasakazi labo bonke abamameli beStudio 7 igama lami nguPatterson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba legugurawunde lo olusemlonini wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi mina ngakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeleni lemashonaleni ezama ukuthi ehlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanganisa into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 njani bantu bakithi yeyokhulumayo nguyetrick nyathi weZimbabwe's protest for change awo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabangu ya mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako angifaka izano emathubeni okuthi ithole 2/3 majority hayi kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabwe's lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singenene emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle vele sokumele lapha siphakameni singenene emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabwe's akusekho okunye sisakulindile la iZANU-PF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silwela inkululeko yethu amapolisa amasibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulalela ukuthi silwela inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu asolabo labumnangako ngiyabonga mina
salibonani salibonani Studio 7 siyabonga izindaba ezinika zona siyabonga kakhulu okhulumayo ngenhlanhla ngikhuluma eMbombeshwana esigabeni sakomakona okokuqala nizolingelela ubaba wami uChuma usazenzenithini mdlala wami ube raiti la okhona wasithanda kakhulu umdlala dlala eyini uNkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sithi phambili noChamisa khohlwenini noChabangu ufanana nje nephepha iphephanti yazi ukuthi iphepha kungafika umoya liya eMpumalanga liyaleyo ungajikaentshonalanga liya lapho so lo asimthathe ngithathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngabo abantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukukhipha iZANU-PF ngoba uChamisa uyabo ukuthi into ifunayo yaya-adjust nje ukuthi ukhiphe ejongena lo Chabangu yabo
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani vuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathanza le bholo uqathanza hey madoda kithi usengezo Chabangweni lo elimkhulumela ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandela usengeza uChabangu lusehluleka ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe iZANU-PF la ifaka eChabalala kithi ngithi eChabalala sikaze sina sibuswe izano to ikhansela siyaqala ngento yeni la Khaliphani umhloli lisenzela lo usengeza uChabangu bami mali ufuna ukubona ukuthi abantu bezimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwati kanjani ake liphume le campaign nje iphatheni siselingeyenu ke ake li campaign le trip C yena lihambe kubantu khona zabona abantu bazolidla lamakhasi ukuthi libone abantu balinyanye kanjani nabantu bakakhaliphani Phugeni lo sengezochabanga
ngiyakubingelela msakazi ngibengalabalaleli emakhaya hayi ngifona ngifaka icomplain msakazi anginandaba ke njenge public figure ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini okunye kabe kungamanga ngiyavuma okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso buka Chamisa abuhlale ngoba iproperty yephatha angaze ngakhuluma ubuso buka Chamisa mina angaze ngosuku oliyi-1 ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezowenza iaccusation ngami ayibe sesithi ngelanga elinje nangu Phugeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso buka Chamisa angikaze nje langeliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho so mabe ufuna ukungigcona mina icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha lelo licala lami ngiyalivuma anytime lingangigweba ngakho konke elifuna ukugweba khona kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini hayi angicabanga ukuthi kulungile lokho umsakazi kodwa ke hayi bengijo nje angisakhaleli mina ke sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabuse ngaleyo ndlela ngabalaleli mina ngesabi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkuluNkulu and ngiyayibona imisebenzi kaNkuluNkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engibukeka ngakhona so hayi kodwa ngendlela sidegenerate ngayo njengabantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe awaphile eminyaka ibe mnengi ngobuhle bakhe nababi ke hayi siyabonga lobo bubi kuNkulunkulu kodwa mangizivuka mina esibukweni angijabula ngemsebenzi emihle kababo sezulwini ngiyabonga msakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemidlalo iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizanqikilana leNigeria kumdlalo wama semifinals eAfrica Cup of Nations kusasa Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi iIvory Coast izadlala le DRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le izakubanzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kancube owestudio 7 uxoxa lo mnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla sezifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa lemandela. Abinanye nabinje phashaphasha. Uyananjelela ukuthi wonke wona lawa amaqembu omabili aqala ngani ayathikaza ukuthi ayaxegaxeka. But in this little game, it is also true ukuthi ezinkulu zaphonda ziqala nje zingani ukuthi ziyaphutha ukuzithelela. Kule sizanga sezinjika sezinkulu. Ezokuhle kakhulu abafana beSouth Africa. Nginake qale ngembada tarika. Ngibona ngani ngomdlalo ozakwenzima kakhulu labathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziyeke sometime kumbe zibuyele ziyeke-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili. Kuya ngokuthi ngubani ozasithatha asebenzise amajola.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngoloya bephandle amasapotana yikho sokuyihlayela bekhona sebekusimo lesiyane esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba namasapotana ilizwe lonke nje linemba wabo lezi zizathu engikuchazela lanxa kungaba nzima njani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufayina
imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka
kuzima kodwa njengoba sengilitshelile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufayinal ngapha ku-South Africa le-Nigeria angeke ngatsho okwakathesi ngathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlana nami mhlawumbe le Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingekele ukuwina ingekele ukufika kwe-final kutho ukuthi uzawina phakathi kwe-South Africa ne-Nigeria. Ngamnika ithuba lokuthi aphakamise inkezo nxa amahobi engafika mu-final. Nxa efike ku-final hhayi ngenkalakata yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphikethuze asiboni imidlalo leyana yabo-3-0 4-0 eyamagoli amaningi hhayi mina ngelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbeni lamhlanje ntambama ngo-7:30.